Ukhetho lokudinga umeya weGwanda lukhutshwe ngokuthula kungela kuxokozela emahofisini awekhansili namhlanje ekuseni, njalo ayisithupha amakhansila we-MDCT angene kumasipala weGwanda lonyaka budabane bengabezana uPF. UMadlalo leminyaka engama-45 yokuzalwa uthola amavoti ayisithupha, kwathi uNdlovu athola amavoti amane Qede lapho wahle wagcotshwa ukuba ngumeya omutsha wedolobho leGwanda. Umnumzana Ponalo Maphala ukhethe engaphikiswanga ukuba ngumsekeli kameya. Sethula umbiko wakhe ngemva kokugcotshwa, uMadlalo uthe yena lamakhansila akhe bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leGwanda, njalo uthi uzalwisana lohlupho lwenkohlakalo ekhansilini.
Kuluphawu lokuthi balethemba njalo kulokunye abakubonileyo ukuyizivazi bakhethelwe ngumeya. Kuningi esikhalelele ukuthi singawuthuthisa iGwanda. IGwanda ayilalo lokho esiyi master plan. I-master plan isincedisa ukuthi sazi isayizi yelendo esinayo. Okunye okumqoka ukuthi kumele sizame ukuyenza lokho okuthiwa ngama-triple P, i-private public partnership, ikakhulu lama mines esakhelene nawo.
Umnumzana Mduduzi Thuma isakhamuzi seGwanda udule themba lokuthi uMadlale uzaletha inguquko kuleli dolobho.
Ukhetho lolu mbonathwa luhambe kuhle, mina njengani ngijabulile. Okhethweyo ubaba uMadlale indoda eqotho esibonathwa izasilungisela ngesithuthukisela iGwanda yethu. Ukhulumile inhlelo zakuthi ukhangelela ukuthi kuzayenzwa njani ukwenza ukuthi iGwanda ithuthuke kumbe isuke ezingeni elikhona kathesi iye phambili. Ikhansili engenileyo emele ukhangele kakhulu, oqala imele ilungise uhlupho lwamanzi.
Umfundisi uLove Modube oweVictory Kingdom Life ukhuthaza amakhansila la ukuthi akhokhele ngobuqotho.
Mina ngikhangelela ukuthi bakhokhelile ngokwesabo uNkulunkulu, sesabe ukwenza okungayithi, balandele futhi okutshiwo ngummeli welizwe ukuthi kube lezinto zithola corruption.
Ophila lobugoga umnumzana Kimbali Karira uthi likhansili engenileyo kuzamele ikhangele induko ezibhekane lalabo abaphila lobugoga.
Ngabe kuthiwa bona bayafaka izifiso zabantu abavotile phambili kuqala, ukwenza ukuthi kuyabayenza ukuthi baphakamisa abantu abavotile, babe sebebonakala ukuthi bona bayakhanya, ngoba singeke sazenza thina ukuthi sikhanye, kodwa bona bangakwenza, bangakwemukela, baku-appreciate ukuthi thina sibonakala ukuthi siyakhanya.
Phakathi kwamakhansila alithumi kumasipala weGwanda uyedwa kuphela wesifazana uNkosazana Nephi Moyo othi lokhu akumethusi, njalo uzalwisa ukuba izikhalazo zabomama zikhangelisiswe.
Ngizizwa ngi-comfortable kakhulu, vele angizizwa ngile problem.
Ngizazama okusemandleni ami ukuthi njengomama ngisebenze ukuze omama abakhangeleyo abangaphandle babone ukuthi ukungena ekhansilini akula mzimba omkhona, noma ungaze kube labo baba abangu-9 mina ngibe ngedwa umama. Ngizawuqhuba umsebenzi wami ngendlela efaneleyo, ngingayesabi, ngingayethuki lutho.
Amanye amakhansila angene kumasipala abaliswa bengumsekeli kameya umnumzana Albert Ndlovu, uThulani Moyo kanye loNtuthuko Ndebele abezana uPF, udabane ngomnumzana Gilbert Dube, Jabulo Siziva kanye lomkhululi Thuma abe-MDCT ekhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.